Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 16 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, idale lePhalamende selilinde ukuhlaziya udaba lokuthi abahlala phandle kwelizwe bazavunyelwa na ukuvota besemazweni lapho abahlala khona kukhetho oluzayo.
Kodwa mina ngokubona kwami abantu okumele kube yibo ababe phambili baphushe lolu daba, yithi thina esikudiaspora, thina esingaphandle.
Inhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights ithi isilobele uhulumende ugwalo imkhuthaza ukuthi alungisise umthetho ophathelane nokusebenza kwenkokheli zomdabu, o-Traditional Leaders Act.
Okwenze safaka lesi sicelo kuhulumende ukuthi okwakuqala i-Village Development Committee ilugatsha oluqakatheke kakhulu ekuhleleni lekugqugquzeleni intuthuko ezigabeni.
Ugatsha lwezokusakaza olwe Broadcasting Authority of Zimbabwe izolo lwazise ukuthi solunikeze amalayisensi wokusakaza imisakazo yezigaba eyisithupha egoqela uRadio Kalanga.
Inhlelo esizazisakaza zinhlelo ezikhanyelane lokuthuthukisa isigaba esingathi i-community development.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. LePhalamende selilinde ukuhlaziya udaba lokuthi abahlala phandle kwelizwe bazavunyelwa na ukuvota besemazweni lapho abahlala khona kukhetho oluzayo. Lolu gwalo lwethulelwe idale lePhalamende ngothiwa ngumnumzana P. Mutshemwa lwafakwa ama-signature ngabantu abazinkulungwane ezimbalwa befakaza ukuthi basekela inyathelo lokuthi bavote abahlala phandle kwelizwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa wavuma phambilini kokhetho lwedluleyo olomnyaka ka-2018 ukuthi abahlala phandle kwelizwe kumele bavunyelwe ukuvota. Siqoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso ekhankasela ukuvotela emazweni eZimbabwe Diaspora Vote Campaign, umnumzana Dan Moyo, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Siyazi bana i-constitution yethu eZimbabwe eka-2013 iyavumela izizalwane zonke zeZimbabwe ukubana zivote noma zikuphi nendawo. So into ekumele yenziwe lana ukuthi silandele i-constitution yethu njengoba isho. So i-electoral act eZimbabwe kumele i-alignwe le-constitution and ilungelo lokuthi abantu bakithi bavote livunyelwe. And then i-government sokuzomela ukuthi ibone ukuthi iya-facilitate ukuthi kuqalwe u-register abantu bakithi abasemazweni.
Wona amabandla ezombusazwe akhanya engalugijimisi kakhulu udaba lwe-diaspora vote nxa sikhangela ukubana awafuqi ngamandla. Ungathini wena ngakho kono?
Amabandla ezombangazwe aseZimbabwe i-opposition sengingatsho ngithi i-opposition especially MDC banokukhuluma ngalo daba le-diaspora vote esikhathini esiningi. Yinto ekhulunywa kakhulu ukubana libalulekile ukuthi abantu kumele ilungelo labo lokuvota balithole. Kodwa mina ngokubona kwami abantu okumele kube yibo ababe phambili baphushe lolu daba, yithi thina esikudiaspora, thina esingaphandle. Ngoba at the end of the day ilungelo leli elokuvota yithi esingalitholi ilungelo leli. Ilungelo leli yithi okumele sililwele. Abantu abasekhaya esikhathini esiningi abakucabanga kakhulu ngathi ngaphandle bona nje balinda ukuthi sithumele izimali ikho nje abakhangeleleyo kodwa uma sokhulunywa ngendaba zokuthi sivote abaningi ungathi ludaba abangalunakeleli kakhulu so thina sokumele kube kithi ukuthi sifake awareness ukubana kubalulekile ukuthi sivote sikhethe inkokheli esizibonayo ende kuzosiza kakhulu isizwe seZimbabwe ngoba khona manje vele sithumela ama remittances adlula bo 2 billion ngomnyaka a contributor kakhulu ku GDP yeZimbabwe so kumele ukuthi sibe lelungelo lokuthi sivote ukwenzela ukuthi silungise izinto eziningi ezimoshakeleyo eZimbabwe njalo futhi si attract ama investment avela ngaphandle so I think thina njengamaZimbabweans angaphandle yithi okumele sibe phambili ukukhankasa lokulwela ukuthi ilungelo leli livunyelwe nguhulumeni
Umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo wenhlanganiso ekhankasela ukuvotela emazweni eZimbabwe Diaspora Vote Campaign ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseVirginia ngapha kweleMelika Inhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights ithi isilobele uhulumende ugwalo imkhuthaza ukuthi alungisise umthetho ophathelane lokusebenza kwenkokheli zomdabu weTraditional Leaders Act ukuthi uhambelane lesekelo sombuso welizwe ukwenzela ukwehlukanisa umthwalo wezinduna osobhuku kanye labalisa okuningi ngalolu daba sikuzweni kungqoqo usithandekile emhlanga weStudio 7 ayiqhubele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa
Esikucela kuhulumende weZimbabwe ukuthi kaguqule umthetho okhangela ngenkokheli zomdabuko ikakhulu okhangela ngomsebenzi wabo sobhuku ayenze kube khona ukwehlukana kwamandla lemisebenzi ngoba okwakhathesi ungawukhangela lo mthetho weTraditional Leaders Act uthi usobhuku nguye ochair iVitco abuye njalo acheye iVillage Assembly okungesinto lokwehlukana kwamandla lemisebenzi ngoba iVitco kumele iripote kuVillage Assembly so nxa usobhuku ezaziba nguchairperson ezichair ngapha ekuVillage Development Committee eplana njalo esebenza aphinde futhi ayezichair ngale sekuVillage Assembly osokumele ihlole ukusebenza kweVitco kakula kuwehlukaniswa komsebenzi lamandla ekuthiwa ngesikhiwa itransparency and accountability okuyinto equkethwe yisisekelo sombuso welizwe leZimbabwe ngakho thina sithi lo mthetho kawuntshintshwe usobhuku acheye kuphela iVillage Assembly njengalokhu umlisa echeya iward assembly kube sokusithi iVitco icheywe ngumuntu oyisakhamuzi ozakhethwa yizakhamizi njengalokhu iwardco icheywa ngcouncilor okhethwa yizakhamizi ngelukwenelisa lobuciko bakhe
okuyikho okubangele ukuthi inhlanganiso yakho isukume ithathe lelinyathelo kuyini
okwenze safaka lesi sicelo kuhulumende ukuthi siyananzelela izinto ezimbili okwakuqala iVillage Development Committee ilugaja oluqhakatheke kakhulu ekuhleleni lekugugulizeleni intuthuko ezigabeni ngakho izigaba eziningi ungahamba amaVitco ayakhula ehluleka ukusebenza kawenzi lokho kuthiwa ngama-Village Development Plan kakwenzi ama-feedback meetings ukuthi babisele imbiko ezakhamizini njalo futhi kabala ndlela yokuthi bahlolwe izakhamizi ekusebenzeni kwabo lokhu sibona ingani kudalwa yikhonokho ukuthi usobhuku ubambe mambande ngapha nguye ohlelayo asebenze ngapha nguye futhi ohlola umsebenzi okuyinto edala okwesibili ukuthi awukholoku lokhu kwenza kakuhambelani neconstitution yeZimbabwe isisekelo sombuso sithi nxa kukhona umthetho kumbukwenza okungahambelani lesisekelo khonokho kuyize neze ngakho sithi lo mthetho weTraditional Leaders Act kulolu kudaba lokusebenza kwabo sobhuku wenze iphutha nxa kuqathaniswa leconstitution yelizwe ngakho yikho sisithi akuguqulwe kulungisiswe ukuze intuthuko lamalungelo abantu kuthuthukiswe njalo lesihlekelo sombuso silandelwe sihlonitshwe.
Limqhubele njani uhulumende lesi sicelo kukanti likhangelela ukuthi uzaliphendula nini ngoba sibona ukuthi miningi imithetho elokhe ingakalungiswa ukuthi ihambelane lesisekelo sombuso.
Sithumele nge-email kukanti sisesaphakathi kokubafonela futhi njalo ukuthi silandelele ukuthi sibone ukuthi basibonile isicelo sethu. Kusasa sizabe sisithumela njalo futhi ngalokho okuthiwa ngama-courier services.
Lo-ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu i-Matabeleland Institute for Human Rights. Ube xoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Uhulumende izolo wazise ukuthi usenikeze amalayisensi wokusakaza imisakazo yezigaba ezisithupha egoqela oweradio Bukalanga. Ugatsha lwezokusakaza olwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe lwazise ukuthi eminye imisakazo esizaqala ukusakaza ngethi Matobo Community Radio Trust, Chimanimani Community Radio Station, Vemuganga Community Radio Trust eChipinge, Ndau Radio Trust, Twasumbuka Radio Trust eBinga, Kasamba Vezi FM eKariba, leMatsiwa Community Radio Trust eShamva. Sixoxele siphathamandla somsakazo weRadio Bukalanga umnumzana Ntando Dumani ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Umsakazo wethu uzasakaza usedolobheni lePlumtree Town koGetshenge. Uzabe ufika endaweni ezinjengabo Ndolwane, ufike le ndaweni ezinjengabo Mpandeni, Odombodema, kusiya ikakhulu esayi eluhlwini lebulilima, kodwa bese sisiza futhi laseMangwe, sifike ngitshola kubo ezinyama. Yizwi indawo esizasakaza kizo. Inhlelo esizazisakaza zinhlelo ezikhanyelane lokuthuthukisa isigaba esingathi i-community development. Siphinde sisakaze inhlelo ezikhanyelane lamasiko ethu, lolimi lwethu, lobuntu bethu njengamakhalanga. Siphinde sisakaze inhlelo ezehlukeneyo ezikhangelele ukuthi ziqoqe abantu, zibathuthukise, zibaphakamise njalo zibanike ulwazi ezehlukahlukeneyo. Kanti njalo sibe lezikhathi zokuthi ama-artist akithi ayathuthukiswa, ayaphumelela, ayathola indawo yokuthi umsebenzi wabo udlalwe khona lapho.
Siyake sizwe abanye bekhala ngokuthi ukusungula umsakazo kudinga imali.
Liqiniso sibili ukuthi ukusakaza kudinga imali eningi kakhulu. Kodwa ke njengabantu bakithi esikhalangeni, ngabantu ababambeneyo kakhulu abayanelisa ukuthi bahlangane ndawonye, bahlanganise noma imali eyabifuneka noma yini izinto ezifunekayo ukuthi bazithuthukise. Ngingapha nje umzekeliso ukuthi ungakhangela endaweni yakithi kakhulu. Abantu bayakha izikolo, bayakha izibhedlela, bayakha ama community hall. Konke lokho bekwenza ngokuthi bahlangane, babuthanise ndawonye okudingekayo ngitsho le mali imbala, bahlanganise bayenze khona lokho abakufunayo. Yikho ke yiyo futhi indlela esenza ngayo umsakazo wethu lo eRadio Bukalanga.
Ubona abasakazi lilabo na njalo ngasitshela ukuthi lizasakaza ngendimi ziphi? Kuyaba kuyisikhathi langa kuphela nje kumbe liza hlanganisa lezinye indimi.
Njengoba usazi Chris ukuthi uhlelo lolu luyaqala kathesi ukuthola ilayisensi. Ngikhona ke sisezabuthanisa, sihlanganisa abantu ukuthi bese sithola abasakazi, sithole abayenza imisebenzi ehlukeneyo edingekayo ukuthi umsakazo uphumelele. Kodwa ke ngathi phakathi kwabantu bakithi bakhona abantu abalolwazi njalo abalobungcwethi bokusakaza abasebeke basebenza endaweni eziningi ezehlukeneyo. Angeke ngibatsho ngamagama, kodwa ke sikhangelele ukuthi labo ngabantu abazasondela baphathise kakhulu ekuphumeleleni komsakazo lowo. Kodwa ke abanye ngikhona ke sisezaba trainer, sibanike ulwazi lobungcwethi bokusakaza. Baningi kakhulu abantu bakithi abalesi siphiwo abale talent kanti ke akukho nzima ngenxa yokuthi ngabantu abavele bezimisele sesileminyaka silabantu ababutheneyo ndawonye abafundisanayo njalo bezifundisa ngokusakaza lokho yikho ke sibona ukuthi awungumsebenzi siwanelisayo ukuthi ungaphumelela lapho esiyabe singasisilela khona sizadinga uncedo kulabo ababe lolwazi lolu noma bengasibo amakhala angawumbe bengasibo abantu bakithi kodwa ke sikhanyelela ukuthi konke kuyabe kuhlelekile kahle ukusakaza sizasakaza ikakhulu ngesikhalanga yilo ulimi oluzabe lusakaza kakhulu kodwa ke phezu kwakhona lokho kulezi indimi esiyasakaza ngazo ezinjengesiTswana ezigoqela isiNdebele ezigoqela isiChwawo kumbe ngathi isisili lezo zindimi ezizo ezitholakalayo emangweni wakithi
umnumzana Ntando Dumani isiphathamandla somsakazo weRadio Bukalanga ube khuluma ecingweni leStudio 7 esePlumtree. Kajalo zempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa nje kuphela obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Lolu kajalo luthi kulabantu abedlula amakhulu amabili 266 ababanjwe igciwane le-coronavirus izolo. Isigaba seMathebeleland South yiso njalo njengakuthange esilinani eliphezulu elababanjwe leli gciwane abedlula amakhulu ayisithupha 61.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Ukunandi ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inani lezisebenzi zikahulumende elahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 liyedlula isilinganiso sokungamachumi ayisithobamunwemunye ekhulwini 90%. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ukukhuthaza ukungalandelwa kwemithetho yelizwe ngokuvimba abangahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 ukuthi baye esontweni. Umthethwandaba wanquma ngeviki edluleyo ukuthi labangahlatshwanga kumele bavunyelwe ukuya esontweni, kodwa uhulumende wazise ngolwesibili ukuthi uzaqhubeka ebopha abangahlatshwanga abangena emasontweni. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lesithumele ngeWhatsApp.
Salibonani kuStudio 7, ukhulumayo Godfrey Moyo, umahlaba ithwale. Ngidlulisa umlayeza ngoba vele ngiyafaka imlayeza aliyidlulisi kuStudio 7, angazi inkinga yini. Kodwa ke ngoba mina ngisiyela ukuthi lokho engidlulisayo kubalulekile. Sicela bakithi sekungathi imthwakazi abantu bangayichiya nje eceleni ngokuyikhuluma kabi. Imthwakazi iliqembu elizobusa isizwe samaNdebele o isizwe sikamzilikazi kamashobana. Ngiyazi amavoti abeseduze nje manje mhlaka 2023. Ngicela isizwe sikamthwakazi sekungathi bengavotela imthwakazi ngoba ngiyazi abantu bahluphekile abalalutho abalwenzayo bancindezekile ngombuso wezano. Izano iloko iroba abantu ithi iyabayenzela lokho. Kunini amapromisi abe khona la manje siloko sisamile kuward 13 imgodi kuloko yamenyezelwa angazi ngangazi kwakunini ngangisemncane kakhulu namanje kuloko kusamenyezela imgodi singayiboniyo sikha ngamakhanda emfuleni akula manzi so ungcono vele besiyekele sihlupheke ngoba siyahlupheka sizimele singumthwakazi siyabonga
livuka njani basakazi we studio 7 landonke balali sikudaba lwamatitsha amatitsha kaalanhloni shu alubana bengabanye ngabazi sula 1-2 years behola behlezi kodwa namhlanje sebesithi bakhalala umsebenzi bazama ukwenzani phezu kwe 2 years bephiwa imali bengasebenzi abantu abanye kade bekhona besebenza 2 years zonke bona behlezi
akakhohlwe kancane
ngibonge njalo ngibingelele nkosizwe sikamthwakazi nakubalandelaseven okhulumayo singahle nami ngizojoyinayo nokuhlaziya ipolitiki ufuna ukuthinta izinto zibe mpilo ngokuhlaziya kwami kwingumbono wami nothi owestudio 7 ungumbono wami nami ma ngihlaziya ma-MDC zonke alliance endithi ziyafana azimlwele umthwakazi zingezokuthi sigcineke sicindezelekile singakwazi ukubambana siyisizwe sikamthakazi mina ngokubabuka kwami labantu bayahlala ensithe nabaholi bezana bebe sebephuma uma bephuma eminyango ngaphandle babekhuluma bengathi bahlukene kodwa uma bengaphakathi kwezindlu la singababoni khona babezwana bekhuluma ngokuthi singenza njani ukuthi sigcine lesi sizwe sakwamthwazi ehlukene ukuze sikwazi ukuthola izinto esizifunayo ngokubana uma sikhuluma ngama-resources kubenefita bona amashona uma sikhuluma ngemisebenzi kwamthwakazi kubenefita bona amashona akukho nomntwana owamthwakazi ongamthola ephethe loba kuyiphi ibhoda loba kuma-police station nasey'kolweni kubotitsha sokuyibona abaphetheyo yibona abaqhashwayo kwamthwakazi nalapho kuthanyela khona inokubuka ibhoda yasemathini kweminango amadlambuzi kuthanyela ama-security ngamashona nabantu abathanyela singamashona so laba bantu uma bona behlala behlangana engaphakathi lezindlini bakhuluma ngokuthi balwela ukuthi singahlali singabuyi futhi sibe nayo iphathi ezosenza sihlangane njengezaphu bifu ngaboma-70s esasithi inkomo ethi ma ethi eviziral abantu behlangane babe yinto one uliwe isibe nesithunzi manje bayibona le nto ukuthi wona kumele sihlale sehlukene ingakho beplanda-ke o-MDC babeya futhi babahlukanisa babenza bababili nezanu so abanye abantu bakamthwazi bazoke ukuthi ayizani i-right abangatholi lutho ngale kwazana babuye bathi MDC uthi i-right abanye abangatholi lutho ngabakwa-MDC kwa-alliance bathi i-alliance nayo i-right so angingabona sesihlukene almost 3 pieces so kube sekubeka-ke la maphati akhe ithi-ke amaraphini nabozapho nabo ma bethi bathi sehlukene so asingeke safa sabambana bona noma babehlukene ngokwamaphati kodwa ngokubhenefitha bayabhenefitha akukhethelekile ukuthi ungumlandeli we-MDC kumbe ungumlandeli wezazana babhenefitha ngesibo so yilapho thina silimala khona kakhulu inkulumo yami ibhekise kakhulu kusikhulumele ngisizwe esithi kona abantu abavote umhlabisa umafa nonje umbakathi ngonje mnyama MDC South so ukuthi la bantu abafuni sibambane bayesaba futhi ukuthi kona singabambana njengezaphu singakwazi ukuthi silwe neplani yabo le siyi-destroy mina bengifuna ukuthi ebantwini bakithi asisondeleni sibambane sibe into eyi-1 ngemva kwe-MRP kumbe ngemva kwezaphu sibe sesikwazi-ke ukuthi silwele ilungelo lwethu
sanibonani sanibonani basakazi bethu bonke kwistudio 7 kunye nabalaleli westudio 7 nonke jikelele mthwakazi omuhle onibulisayo ke umdala ukhumalo ngilane egoli bakwethu ngomthetho wami ke bengisacela ukuthi ngiphawule ngenkulumo eqhamuke nomagalela mafa banda lapho abe Paula khona ngomongameli umqondisi moyo emnikiza phakathi kwabantu lapho ethi yena uthuke amakhumalo ngokubona kwami akula lapha thuke khona amakhumalo abantu bangafakaza abantu abathuka amakhumalo abantu be MDC Alliance ngokuletha okambalani babagcwalise ku City Council yakobulawayo nokususa indle eHarare bayilethe kobulawayo abantu baphuze amanzi endle for the first time iyo li councilor ye MDC Alliance ever since ubulawayo benamanzi ahlanzekile kwangena bona abantu baguliswa ikhorela sengaba ke lapho ke yena umagalela mafa angachazela khona abantu ukuthi yini i-development abayenzileyo kobulawayo maye ngayichaza ayimise lapha development abayenzileyo singabonga kodwa mina kayikho into ebambekayo enziwe i-alliance le yabo amagalela mafa sibantu abazama ukuthi manje bangasukeli umqondisi kungena sidingo ngokuhlulwa kwabo ngumonzola ababhekane naye umonzola nomakhupu ahlukane nomqondisi hayi ngiyazibongela bakwethu
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. KwezeMelika, isigaba seTexas yiso esikhokhela kumanani abantu ababulawa ngumkhuhlane weCOVID-19. Isigaba seFlorida ebese yiso esilamanani aphezulu. Sizilandela eseTexas. Izolo nje kuphela kubhubhe abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2652 endaweni ezijeneyo zelizwe leMelika. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala esiqintini seCalifornia okubhubhe abantu abedlula ikhulu 110 izolo. Umnumzana Julian Bebe.
Ikorona ukhanya ibuya kubi ikakhulu kulabo abantu abalokhu bengakahlabi. Ibuya kubi la sebantwaneni abavele bengela vaccine. Hayi, into yakhona ikhanya izaphambanisa kakhulu. Izikolo sezivulwa and kukhanya kuyadonselwana, abanye kabafuni ukuthi abantwana bagqoke amamaski, abanye bathi abantwana kabagqoke njengoba kungela muthi wokubahlaba. So okwakathesi sibili kukhanya kubile kuma-southern states le anjengabo Florida, Alabama, Mississippi, Georgia khonale. Zigucha kubi ngale abantwana bathwele nzima. Njalo sithemba ukuthi labo governor bakhona bona lawo ma-states engiwabalileyo lamanye bazabona kuhle into yakhona ukwenzela ukuthi bazame ukunceda abantwana, bakhuthaza abantwana ukuthi bagqoke ama-mask nxa besiya esikolo ukwenzela ukuthi balwise lesi sifo lesi.
Sezivuliwe yini indawo ezifana lamabhawa, ama-club, ama-gym lokunye okunjalo?
Ya, indawo zokuzithokozisa sezivuliwe. Bavula khona phana be-relax into yama-mask laphana kusiya khona ngale sokuzafika kubo July 4th ngale. Kumbuka ngumeya kwampana emuva le. Ba-relaxa sibili izinto. Kodwa yeyi i-corona sibuya kubi kathesi. Hayi, angikwazi sibili ukuthi kumbe sokuvuliwe. Kodwa indaweni eziningi balokhu bekuvaliwe noma kumbe kuvulwa isikhathi eside kakhulu ukuthi laze nezizokukwetshisa kuze kuseleza ama-nightclub ambona ukuthi kuvuliwe leyo endaweni eziningi. Lokhu bazama nje ukuthi balwise yena linto ngoba baningi abantu abangavaccinethwanga abangahlabanga. Yikho lapho kukhanya kulomsindo khona, kukhanya kulo hlupho khona. Okuyinto lokho okuyisifo lokhu kukhanya kubachaya bona abangavaccinethwanga. So nxa besiye emabhawa, lema-nightclub, lama-restaurant lapha kudliwa kuze kube sebusuku kusuka kuphambanise. So ukuze bakunqabele lokhu, indawo ziyavulwa kodwa hhayi esikhathini esiningi babezama nje ukuthi abantu bangahlali khona kakhulu isikhathi eside ukwenzela ukuthi bangatshiyi into liyana kumbe bayihlanyele khona phana. Ama-maski aso lo mdala uBiden uphumile nje kumalanga ladlulileyo ukuthi hayi sokumele sibe ukhangela ukuthi abantu bagqoke ama-maski. Njalo laba abangavaccinethwanga kumele kubonakale sibe ukuthi bayathestwa ukuze nxa umuntu elakho angangeni lapho kulabanye khona angakuhlanyeli kwabanye abantu ahlaphumayo ngekhaya uzokwentuka ngkhona kungani kuya kuyadeda mbijana njalo lamakhampani lapho kusebenza khona abantu abaningi umthetho usuphumile kakhulu bona abantu abasebenzela uhulumende suphumile umthetho ukuthi abantu kumele sibili babone ukuthi bahlabile kumbe kugqoka ama mask lapho nxa ungahlabanga kumele ubonakale ukuthi uyatesta kumbe utestwa kangakabili kumbe kangaka ngeviki kule number yakhona ukwenzela ukuthi bakulwise kwinto lokhu bazama ukuqeda
Umnumzana Julian Bebe isizalane seZimbabwe isihlala esigabeni seCalifornia ngapha kweMelika. Singakagqibi uhlelo lolamhlanje kesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Idale lePhalamende selilinde ukuhlaziya udaba lokuthi abahlala phandle kwelizwe bazavunyelwa na ukuvota besemazweni abahlala khona ukhetho oluzayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olibalelisayo nguChris Gande.